Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla siku 18 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa ulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 kwabantu abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Elezambia selingene kumaviki amathathu okuzila owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo.
So usizo asinike lona luyisifundo kithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini, sisebenze ndawonye, sithuthukisane, siphakamisane njalo sikhululane.
Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela udokotela ezalahlekelwa izimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kule ndawo zemukele izipho kunhlanganiso yebulawayo Queens.
Yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhanyile isibhedlela sethu kobulawayo xa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lawa umkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 kwabanjwa abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Kumanani awethulwe izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle luthi isigaba seMashonaland West njengensukwini yiso esibele nani eliphezulu kwekhulu 125. Inani labahlatshwe ijekiseni ye COVID-19 lilokhu liphansi kakhulu ngoba kuhlatshwe abayinkulungwane lengxenye 1554 ngelanga linye. Luqala lolu hlelo kwakuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 ngelanga linye. Zambia umnumzana Edgar Lungu uthi ilizwe lakhe lizaba phakathi kokuzila okwamaviki amathathu kulandela ukubhubha kwakhe waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda. UKaunda ubhubhe esibhedlela izolo lapho abeselatshwa khona umkhuhlane wenyumonia. Ubesele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Iphephandaba loko leZambia elelusaka Times libika ukuba uLungu wazise ukuthi phakathi kwamaviki amathathu la amaflake azakwehliswa njalo imidlalo yonke yokuzilibazisa izamiswa. UKaunda wadlala indima ebanzi kumzabalazo wokukhulula ilizwe lakhe wazoba ngumongameli walo wakuqala selithole uzibuse. Wancedisa njalo amazwe amaningi ase-Afrika afana leZimbabwe leSouth Africa ukulwela inkululeko yawo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Silusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda. Noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe. Sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosa wayabamba iminyaka elikhulu. Balutshwane sibili abangayibamba leyo minyaka 97 years. Noma kunjalo bakithi sidanyele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhangela ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumphila kumphelekezela waba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana sidabukile silahlekelwe njengabantu beZimbabwe silahlekelwe njani kwesadakhi silahlekelwe njengenzalo zeAfrika umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe
kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa
kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwaba kukhawunta siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalweli benkululeko ekakhulu abeSouth Africa nabeZimbabwe ngesikhathi belwisana nabancindezeli abamhlophe nabenketha bechazi emazweni wona la engwaqambayo ubaba ukhawunta besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe nabeSouth Africa bengakakhululeki so usizo asinike lona luyisifundo ndokuthi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini sisebenzeni ndawonye sithuthukisane siphakamisane njalo sikhululane ikakhulu sinandela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa kumele eSouth Africa ifunde ukuthi kuze ithole inkululeko abayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakulabanye abantu abanjengoba ukhawunta besebenzisana labo so kasifunde nini kuba ukhawunta ukuthi khona singabantu banye sithandane nini isibe kwazi ukuthi hayi siyasizana lapha lapha yana okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu babu khawunda noma ubusi isikhathi eside kuthe kufike isikhathi sokuthi afike kukhetho adliwe wahlonipha intando kaZulu wahlonipha intando yabantu akazange athuma amasosha chaya abantu akazange aqile akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa yikho engutshoyo ukuthi ababusi bakithi ngabame khonapho bayinanzelele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu
lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olwela amalungelo oluntu ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela izalahlekelwa zimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kulendawo bemukele izipho ezibalisa impuphu, irayisi, amafutha okuphekisa kanye lezigqoko kunhlanganiso yebulawayo Queens. Inkampani ye-OK Zimbabwe layo isanda ukuthatha inyathelo elifanayo ngesikhathi uhulumende esithi indawo le izalungiswa kakutsha. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe nonkosikazi bekezela maplanka isiphathamandla salinhlanganiso.
Esikwenzile empilo sihambise ukudla okugoqela impuphu, irayisi, icooking oil lokunye nje okuningi lempahla zokugqoka ebantwaneni bethu abangodokotela abayihlelwa yingozi eyomlilo empilo. Thina sihlanganiso okuthiwa yibulawayo Queens eyabomama kuphela omama abenza imisebenzi yokuthengisa abanye ngabasebenzayo abanye ngabangasebenziyo so inhlanganiso nje egucela umama wonke okubulawayo eyahlangana sabumbana singama bulawayo Queens sisho ukuthi thina sizindlovukazi zakobulawayo yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhangile isibhedlela sethu kobulawayo nxa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincedise ngenxa yengozi leyi eyayivelile ivelela amadokotela esikwazi ukuthi bangabantu bethu njalo balusizo lwethu lwanamhla lakusasa sabona kufanele ukuthi sihlangane njengenhlanganiso yabomama bakobulawayo sikhuphe izimali sikhuphe lezimpahla siyebanceda njalo ekuzweni kwethu sezuthi kulabantwana abancane abathi amathathu. So sizamile ngayo yonke indlela ukuthenga ukudla okuningi okungaba isilinganiso sokuthi impuphu ibe yi-385 kg and then i-rice layo yaba yi-119 kg. I-grocery esiyithengileyo sibili ibe i-grocery eningi ukudla okuningi sibili ukuthi ngokubona kwami bazachova sibili maybe izinyanga labo bekwanisa ukuthi baphatheke kuhle.
Lwamukelwe njani lolu
ncedo? Uncedo lolu lwamukele ngendlela emangalisayo ngoba ekuhambeni kwethu sicalise sahamba empilo and empilo laphana ngingathi abaphathi bonke abesibhedlela lokuzigaba ezitshiyeneyo zemisebenzi abagoqela uMetroni uNyamandi labanye bakhe abakhona phana but abasezigabeni eziphezulu khona phana esibhedlela bajabule kakhulu kakhulu basibonga kakhulu engingathi baze basifakela sibili lo mthandazo omangalisayo ukuthi into esiyenzileyo iyamangalisa singabomama ukuthi siphathisane labo phakathi kobunzima obungaka olubehleleyo.
Inhlanganiso yakho iyake iphathe imisebenzi eminye yokuphathisa kunsukana ezedlulele leminyakeni edlulele?
Ye, sake saphathisa-ke ekuphatheni kwethu ke besikwenza kuma-individuals ebantwini esingathi maybe kule inye imuli esentumbane esasithengela igrocery ukudla every month sibahambisele sibanika imuli leyi yayiyimuli nje ekhanya engugogo ohleziyo labazukulu abalahlekelwa ngabazali babo. So ugogo laye wayengasebenzi abazali babantwana laba bengabazi ukuthi labo baqonda ngaphi banyamalala nje bese-South Africa eGoli. So ugogo wasebona ngabantwana sebefikile sabanceda kakhulu izinyanga ezithize ezilandelanayo sihambisa ukudla okugoqela izimpuphu irayisi amachukela amaseba lakho konke nje okunengokwakudingakala.
Lo ngunkosikazi bekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Omunye umama welokithi leNjube uNtombi kayise Ndlovu ubikwa wabulala umasihlalisane wakhe uNicholas Mavura obesehlale naye okweminyaka emine. UNdlovu waqamba emanga emapholiseni wathi uMavura wafika endlini esopha igazi elimele kanzima etshaywe ngabantu abangaziwayo wafela ezandleni zakhe. Iphephandaba lobulembo be-intanethi elenewzimbabwe.com lithi umdlali wenguqu uMavelas Nakamba odlalela iqembu le-Aston Villa kwelengilandi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa izolo esigodlweni se-State House. UNakamba ngumdlali wenguqu owesibili ukuhlangana loMnangagwa kusukwana esanda kwedlula kulandela uTino Kadewere odlalela iqembu le-France laye oke wamvakatshela. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende engagcina evala idolobho lakoBulawayo ngendlela ye-lockdown ngoba abantu baqhubeka besephula imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Leli phephandaba lilemfanekiso etshengisa abantu benatha bebuthene phandle kwezitolo ezithengisa utshwala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Okunye ngiyakhuluma ngecorona, hayi corona hayi akulanto othiwa yicorona. Corona libizwe nje libekiwe yayicatsha ngomunye. I-United Nations ifuna ukuzenzela lokhu ekuthandana labelungu laba ama-China nama-Russia.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7, njani nisaphila kodwa? Hayi ikhuluma noThulani wakwandlela ophumuka eFlabuzi phansi kwenduna e-Osibasa. Ngithi mina bantu bakithi bakumthokazi, cela luke livule ingqondo zenu nivule enamehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizana PF nezi MDC whatever is MDCT whatever is MDC Alliance must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Republic Party liyagijima nozano PF niyagijima no MDC izinto zesishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje lokho besihlukumeza kanje basihlukumezela khona lokuthi nasi isizwe sikamthokazi sizwe sikamdilika sizwe sikalobhengula kodwa nina nisagijima no MDC nabozano PF wakwezwa kuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimfanele ngisizinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zizala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi into leli yenza ligijima nabozano PF nabo MDC nabantu basesishoneni lizobafaka ukuthi libavotelwe ngamakhansela sithina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana ney'nkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu bezano PF nabantu be-MDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento e-right uyabona ngoba lento leli yenza eku-right bese ngiphendula wena ndoda wena mfoni uthi wena o-MDC Alliance nabo-MDC labo zano PF alisakwazi ukuthi uvotele ini baba you must wake up you must use your mind you must use madula blankati uyezwa baba ihlukana nezinto uzitshela ukuthi nawo MDC thina MDC wathwathi baba votela iqembu lemthokazi Republic Party iqembu elikwazi ukuthi ngilwele wena ungumasaka manje uyahlupheka ekhaya uyahlupheka manje abafuni abamakhelwane bakho noma kuzani baseGoli kodwa ngizokhuluma ngento zabo MDC uthona uvotela iMDC kwathi what is chamisa ziyuseless hlukana nabo MDC thihlukane nabo zano PF you must use your madula blankati baba
inkunzi emanxeba siyithulela isigqoko isilo sakwankomo nekula layo thina abakomcetshwa sithi nansi enye indaba ezisusisa ubuhlungu inkulumo mayelana ngesikhathi ma kulwela leli lizwe esiphila kulona kubahuquluzi aphumaphi lamange esiwazwayo ukubana uhlangothi lwezipra lwalungelabo ama-war collaborators okuyinto engamanga aphindiwe ngoba besibanyinyane ngaleso sikhathi ithine besibizwa okhinjane sigijigijima lapha nalaphayana sibancedisa okuthi ma besuka lapha beya laphayana bebethuma ukubana siyebheka ukubana asikho yini isitha sigijime sibenze ngabafana abazithi hayi masibuzwa sithi hayi dinga iimbuzi zakwethu okanti sibheka bona abamhlophe ukubana abekho kuleyo ndawo bese siyabuyisela umbiko ukubana hayi kuleli yavillage kuhle akunalutho esilubonile obhuti bese beyala so kanjani ma kuthiwa khona lena kwabechabi khona kwakulabo jibha labo banibani kanjalo nje ababencedisana nabalweli benkululeko thina-ke sikhona ngomunye wabafakazi balokho ngoba yebo kade beyifishane ngalesiya sikhathi around abo 9 10 years kodwa-ke bebesithuma obhuti sigijime nje sibhekabheke ukubana akunalutho olungabaphazamisa bese beyakhontinywa beye kuleyo ndawo kumbe kuleyo village abafuna ukuya kiyo ngokunjalo ayikho le nto abayibalayo sokuyindlela nje yokubona sebefuna ukubana benikane lokho abazakunikana kumbe usizo lolo abazakunikana ukubana abakubo yibona ababencedisa abalwenu bekhululeko nathi sikhona onenkani kaze kini siqonda tshela indaba zakhe
sanibonani bathokazi abahle ninjani maqhawe namaqhawekazi kustudio 7 hawu siyabonga umsebenzi omuhle niwubambileyo lapho sinibiza maqhawe ngoba kufanele vele siyajabula kakhulu nibambe kanjalo ningabuyeli emuva nizilethi indaba njengoba zinjalo nalezi ezifihlakeleyo zingafanelanga zirilizwe iyaziletha siyabonga kakhulu khuthaza abantu bakithi abakomthwakazi ukuthi ababe nesibindi njengawo wonke umuntu wasemathebe 11 osethe wazwi izwi likamqondisi moyo wamthwakazi waphakama wathi yes yikho besivele sikulindile lokhu singagideli amashoni ingoma zabo sichaye size sithibe ke ugidi ingoma zesishonene emashonaland leHarare uyeko kwakini kwakini umongo wakoNcube yenza kwakini ngapha emathebeleni kwaNcube hlukane nento zakoChamisa hlukane nento zakoMnankagwa sinazo isihlobo nabo labantu yenzani into zakini zakuNdlovu ngapha kini emathebeleni yeah akekho umuntu wakoChamisa emathebeleni noma ungajikeleza yonke ikhona emathebeleni angeke uze umthole umuntu wakoChamisa hlukanani nokufinamathelana nabacindezeli basicindezele labantu naye lo uMondlora lo bagcwele abantu bakithi esindebeleni abafuni sikhululeke babhizi ngemali bona bagenest imali sithi phumane into enizokuba genest imali ningene kwezepolitiki ngoba nihloso kuzokhulula abantu bakomthwakazi emathebeleni lingene kwezepolitiki ngoba lihlose ukukhulula abantu bakithi hayi ukungene kwezepolitiki ngoba ufuna imali ufuna ukudla yekani istyle asenileso nanku uMnankagwa uqalile isitori sokuthi ufuna ukuthi wonke umuntu wayeseZambia nongalwanga nababephekela abantu bebhalisele ukuhola imali le yazo athi uzoyinikeza abantu ibutsotsi bokufuna amavoti 2023 libe be careful yekani kurojwa ngezwidini ngabantu abadala bahlanya abantu bakithi bathandela intsaro zezano ye uMnankagwa yenzofanayo hem uMnankagwa uye lo wayebulala abantu bakithi ngeground hlukanani nento zezano abantu bakithi singake sesiphinde singake sicabane sodwa ngoba ngiyayibona iyalapho ukuthi sogcina sicabana sodwa yekani ukuba proud ngabantu basemashonaland siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le Studio 7. Inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ozakwenza ukuthi ilanga lakusasa elokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elithiwa June 10th kumele libe likhefu minyaka yonke. Sokule minyaka eminingi abensundu bezama ukuthi leli langa linanzwe njengekhefu. Kolunye udaba lokhu zivulwa kancane kancane indawo kwele Melika kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson ohlala esigabeni seTexas. Saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani khona ledolobheni leHouston lapho ahlala khona.
Emsakazini nxa sithengela umumo ngendaba yomkhuhlane omngithi igciwane le-COVID. Into lokhu zisememanzonzo noma indawo ezithile lapha nalapha sezivulavulile kanti njalo baningi abantu asebe bathatha ke ijekiseni enqabela lo mkhuhlane phecelezi i-COVID vaccination. Ngakho-ke into ziyazitshintshatshintsha nje kancane kodwa hhayi lokhu kusavalile indawo eziningi.
Belokhu begqoka yini ama-mask abantu njengoba sisizwa kuthiwa ezinye indawo sezivuliwe njalo abantu sebevunyelwa ukungena bengela amamasi?
Nxa sihamba phandle lapha sinezeluta abantu abaningi belokhu besayigqoka sibili imaski. Kukanti indawo eziningi ngathi ezifana lamavinkili kuthi-ke izitimela lamabhasi athwala abantu nje uZulu alokho esawuqakathekisa umthetho wokuthi abantu kabafake izifonyo phecelezi amamaski ngaso sonke isikhathi ngoba bathi umkhuhlane usasekhona kawuphelanga nje ngakho nxa ulapho uhlangana khona lo Zulu nje lokhu bekubalulekisa ukuthi ke umuntu kafake isifonyo.
Umkhakha wegciwane omutsha lo esizwa kuthiwa i-Delta ibizo lawo kuthiwa unganolobukhali selike lezwa ngawo yini khona ngapho?
Leli gciwane ke abalibiza nge-Delta obukanye ekuqaleni iqaleli bizwa ngokuthi Indian variant balitshintsha ke la ku-Delta lapha besingakezwa lutho ngalo singake izwa imbiko engabe ethi yona lingabe selifikile lapha lokhu sinizwela kwamanye amazwe anjengakwele South Africa lakhona ngale lapho elasuka khona kwelendiya.
Lo-ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Houston esigabeni se Texas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomba.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu olwendaba zokhetho sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana George Mfananzi. Sihlaziya umumo okhona elizweni lokuthi ukhetho luka 2023 ulubona lungahamba njani ikakhulu esigabeni seMatabeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano, liphelile du, akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano. Kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z, lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilolo elithobelana lezano. Kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano linqobe kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechithachithwe imithanithani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu beMDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, umbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa umuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu abanye bebona ngani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ibandla lezaphu okwalo sekwaphela. Waphela ngaphansi komkhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support emathebeleni noma kuphi ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe yikufisa wakukhona kudala kodwa ngeke uphinde kwakheke kube khona ngaphansi kobukhokhelo obunjengo bukaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu. Izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadube nje okuthile. Kuyini osokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abangaxhumananga le mbali yokulwelwa kwelizwe ngoba yikho lapho izaphu eyazwa ngakho. Lokho kuye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo esemkhulu, akulondoloze kahle, sihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMatabeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso lwabo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni, abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano bathathela into yabo yonke baphucwa konke ukubenza babe ngabantu basenanhlizi hlonipho abayiphiwayo basele nje beze. Yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMatabeleland ithole le mali yanele ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi idobhadobhe lapha lalapha. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma izithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lo mbuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMatabeleland kubi kakhulu, kuhlasimulisa umzimba. Abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle. Izwe laseMatabeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngabe ngaleyo ndlela. Yonke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, besixoxa laye kuhlandla lokucina lengxoxo zethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 ngelanga linye. EleZambia selingene kumaviki amathathu okuzila kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.